udubo uhulumende engafuna ukuthi alukhangele ukuthi ilizwe leli lisebunzimeni obe foreign currency, asizuzi i-foreign currency eneleyo ukuthi senze esikufunayo. Uhulumende alisilo business lakhe elokuthi yena avula amakhampani esenze wonke. Kumele kube nama-business enza lokho, hathi uhulumende. Okwesabisayo ukuthi siyabona amanye ama-companies kahulumende, abo-GMB, abo-Zinara, ama-Paracetamols, abo-Tel-1, ule corruption emangalisayo, ule corruption esabisayo. So ingaba indlela na eyokuthi ube lezinye indlela ezokuthi ube le corruption. Nga uhulumende engalungisanga into lezi ezi-corruption, ama companies angabuya sibili siwabone, kodwa ayabe qedela ama taxpayers izimali, ngoba uhulumende siyakwazi ukuthi akakwanisi ukuthi arane ama companies ngendlela e-profitable. I-Zimbabwe kathesi isiguqe ngamadolo, izinara kule corruption esabisayo. Siyakwazi e-GMB, u-fuel, singathi i-economy yonke igcwele i-footprint e-corruption ye-government. Aloba ngimuxwayisa u-president uMnangagwa, bengizamtshela ukuthi achiyane lakho lokho.
Kuzaphetha ngani ukukhwezwa kwentengo yempahla lokho sokukhona kathesi, njalo kungaqedwa ngani?
Okumele wenzakale ukuthi uhulumende kumele ahlale phansi lama business. Uhulumende kumele njalo ahlale phansi ababandla lawo ahlale phansi, iZANU-PF leMDC, ngoba nxa kulokuxabana okukhona kathesi angiboni ukuthi ungaba lempumelelo lapha elizweni. Bakhulumisane ukuze imali iqalise ukubuya elizweni. Uhulumende kumele alwise i-corruption okungenza ukuthi abantu babuye lezimali zabo lapha eZimbabwe.